endlini okwenzeka ngakhona wonke umuntu okhankasa azeukhankasa ngegama le-background ikanti-ke bonke laba abantu indaba ye-background yahlula kudala ukuthi bayihlonze vele akekho nomuntu eriwane ozesolva ukuzisa ubuhlungu abantu abasela iy'hlobo zabo belokhu bethunuka amanxeba ngento eyekho abangeke bayilungise lutho ngokuya kwami nje ngabazithulele nje indaba ye-background ngoba akulanto abazoyenza
so kumele abantu bathule zwinisimile kungakhulunywa ngakho
indaba ye-background ngakuba le-commission le kwakuthiwa izaba khona eyezohlela ukuthi kwayenzakalani ngicabanga ukuthi le ngcono nokuthi ukuthi abantu basebenzise ukuthi kube isikhathi sokufuna amavoti ebantwini
so wena ngumbono wakho baba Dube ubone ngani ukukhankasa kwabo lokhu bakwenza ngesikhathi esingayisisi nxa bekhuluma ngegugurawundi
hayi isikhathi esirongo vele isikhathi sokukhuluma igugurawundi lesi kuthunuka amanxeba ebantwini abaselwa izihlobo zabo ingane eziningi zahlala zizintandane ngikuthunuka amanxeba benzalo abantu basemathoyileni abamnakelanisi kodwa umuthi uzosuka khona beharare bezokugijima ethoyileni besuka khona ngizolungisa indaba yegugurawundi iminyaka yonke leyo emngakayo yaye ingalungisa sebezoqala ukukhuluma ngayo manje ngizama ukuthi bathenge umzila wasemathoyileni amavoti abo ngendaba yokuthi babekhuluma igugurawundi into engeke baze bayilungise izinangakanzeni
silobaba njalo-ke ujason maphosa
indaba yegugurawundi i-right ukuthi ikhulunywe ngasiphi isikhathi noma kutheni but into enhle abayiyenze baqhubekele phambili
so utho uthi kakhakasi ngakhokuthi
yenzela ikhampeni into kumele into kumele bayikhumbulele before umgabo ubengafuni ukuthi ukhulunywe ngayo wonke umuntu obephuma ubengathi uba ngaphansi kwengcindezi so umoyo ubone i-opportunity e-right ofuthi wethu ngesikhathi samavoti ayikuthi uyakhampeni sonke besivele sishiseka ngayo so kwenza into enhle
fosela ukugcina-ke baba Jason
abenze kahle benze umsebenzi omuhle lebhethu likazulu abaqhubekele phambili
sabonga kakhulu-ke mnumzana maphosa yes sesilobaba njalo-ke u-Oscar Ncube usecingwane khonapho baba-Oscar Ncube
akusikho kukhampeyina abanye bangakuthatha bathi kukhampeyina isikhathi esiningi abantu made besithi bangcwabe lawo amathambo athe dandaza egcekeni uhulumende uyavimba ngamasosha lamapholisa kwesinye isikhathi izinto zenziwa ngesikhathi esinye esingayisiso kodwa kuyinto eqondileyo baqondile abantu ukuthi bayingcwaba laba amathambo abantu asegcekeni ngoba yena umabulala akalandaba kufana nokuthi ngamathambo edonki kuye ayisiyo nto emhluphayo kanti la mathambo edonki sasiwabuthi kwenzela ukuthi izulu line kuhle ke make engakwenzanga yekela abanikazi bakwenze bona babakwenza yibo abanikazi bafanele babekwenze makungabi la muntu ezabasola athi bayakhampeyina benze umsebenzi wokukhangela ukuthi ngawenziwe nguhulumente sisizwe sakithi ngilethe mbuthi amathambo la angasima engasekwegcekeni akula muntu ezabe babaza kakhulu sesizakhuluma ngomonakalo hathi ngalokho kulokho kuthedandalizegcekeni egcekeni uhulumende ngumsebenzi wakhe adomelawuze kodwa sozakwenze ngenxa yokuthi yena angivele angikwazi ukuthi kuyilokumdidayo ngoba maye bangingcwabile yokuyabe kurayithi ngoba kuyazakala ukudingiwa abadlayo maye sala ukuthi bangcwatshe vele kwadingiwa abadlayo akusizi lithi kho lokho kulethula-ke ebantwini abantu kabazenzekele umsebenzi wabo ngoba kwabulawa izinja kubulawa ngabantu yekela-ke abanikazi bezinja lezi bazingcwabele kona
ye siyakuzwa kakhulu Encube ungathina kusasa Ncube uthi sithathe-ke ubaba u-Elton la usecingwane ngoba Elton kunjani
ngiyaphila kunjani fos
iyayaphila fos ungabonga khona khona
mina ngise-Victoria Falls eZimbabwe
ngitshela mina ubona njani khonokho ukuthi abantu abanye sebekhampena kumbe besebekhankasa bekhuluma ngombhuqazi wegugurawundi ubona njani khonokho
ya ukuthi singathi bakhampena ngomhlukuzeni wegugurawundi kuthi singatsho njani
singazi khonapho yimbuzo wami khonapho
I know angithi ukuthi mina ngikufaki njengakhona lokho mina ngikufaka njengokuthi njengomthwakazi angithi lapha likhuluma ngomthwakazi ne ye umthwakazi uvunyelwe la ukuthi ukhankase la ungumthwakazi senjengabantu bonke nje abangenileyo ukubana bakhankase labo bengene bebe ngabathungameli belizwe so asikufaki njengokuthi singazi ukuthi nje kasihambe indawo zonke thina mina ngise-Victoria Falls but akukho right ukuthi bakhankase ngegugurawundi kabakhankase bekhankasela kuyiphathi umthwakazi
ye kodwa-ke esikubonayo ukuthi bahambe endaweni eziningi lapho abafika befake khona amatshe ukuthi hhayi lapha phela kwabhubhozi bani asonto enhle yingena le bani
lokhu mina ngibona ngathi njengomthwakazi thina esintwini siyakukhumbula khona lokho alokho kurayithi ukuthi abantu sebengakuthatha njengokuthi sikhampena ngakho hhayi kahle angiboni kuyikho khonokho lokho yikho nje siyakwenza ukuthi besingakwenzanga so sesikwenzela abanye bethu abalalayo ngesikhathi soniso
ukuthi sibize ubaba uthuma golide cedisa khonapho nanto udaba bakho
well into eqakathekileyo kubheka kuthi kona asihlanzeleleni ukubana singadlali ngama feelings abanye abantu singadlali ngokufela kwabanye abantu kuba yinto ezi kakhulu.